Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba unobhala kamongameli ukuba siba lukhulu kamongameli le-cabinet kudanisa abanye.
Even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-departments akekho uyabizenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they are directly linked to the president.
Umanisipala wakoBulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhla ziku-1 ngenyanga ezayo.
Kunohlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi liyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bebhatheka kilo, kodwa nxa seliqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye e-Girls ithi liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo, endaweni zokukhonza, lezinye zonke indawo zelizwe jikelele.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga, kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba ngusiba lukhulu kamongameli le-cabinet kudanisa abanye. Urushwaya ngumzala kaMnangagwa njalo enguyise kankosazana Henrietta Rushwaya osanda isulelwa icala lokuzama ukuphuma elizweni legolide okungekho emthethweni. Indodana kaMnangagwa uDavid lomzukulu wakhe uTongai bakuhulumende kunye labangane bakhe osekudale inkulumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungela ezombusazwe umnumzana Difa waJapi Bangodube.
Okokuqala esingakubeka kube mgceke ukuthi ikakhulukazi abantu abavame ukuthi babeduze laye uhulumende noma ngithi duze laye umongameli ngabantu esibabiza sithi ngama first beneficiaries awombuso. Okungangokuthi akudingakali kakhulu, bekungela sidingo esikhulu kangako esokuthi kube kukuthi sekuyibo njalo ababebeqoka ukuthi bangene kuma-positions, ikakhulukazi ama-positions lawa akhangelelwe ukuthi a very influential ku elizweni, ngoba nxa ukuba khona kwabo already noma ukuthi bengelawo ama position already ngenxa yokuthi nje base ngaphansi komdeni oyiyo ophethe ilizwe, ingakho bese bangabantu ukuthi ama first beneficiaries awombuso. Kodwa ke nxa sebebuya njalo sebebuya sekusiba yibo futhi asebeqotshwa ukuthi babe bangene kuba position la, sokutshengisela sengathi ilizwe leZimbabwe alilabo abanye abantu abakhaliphileyo abangasetshenziswa noma abanye abantu abathembekileyo abathembekayo ukuthi abangahamba bayongena kulezo zikhala abengenza ukuthi basize uhulumende ukuthi andlondlobale.
Kodwa ke bakhona abathi abantu laba abakhethwa nguMnangagwa abayizihlobo kumba bangani bakhe ngabantu abaqeqetshileyo njalo abangenza umsebenzi ngemfanelo ukugoqela lo mntwana wakhe undodana yakhe kunye lomzukulu. Ungathini wena ngalokho?
Sokungenzeka kube lento efanayo njengalokhu esikubonayo kholoko esikhuluma ngako kathesi, kusenzeka njalo kuqhubekela phambili kweminye imibuso ezayo, ngoba kwesinye isikhathi eziyizinto bayazikhangela bazikhangele besuka lazemuva. Ngikhuluma ngobuholi, babe sebefunda lokho okwenziwe ngama predecessors yabo, bebe sebecabanga ukuthi bona laba kathesi bengakwenza njalo. Esazi ukuthi kona inqaba ukuthi mhlawumbe asithi nqaba kuyikampani ukubusa kwecompany lokubusa kwelizwe ngibona ngathi kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba nqaba kuyikampani icompany usungathi mhlawumbe usungafaka abanye abantu mhlawumbe senzele ukuthi mhlawumbe nqaba ungathembi abantu osebenzana labo ngoba sithi maybe laba ohlobane labo bebanga abengenza ukuthi abengenza ukuthi usebenze kuhle labo kodwa ke nxa sesikhangela into yelizwe ngoba ilizwe nxa usuvele wathi usungumthungameli usungumkhokheli welizwe sekufanele ukuthi ukhokhele wonke umuntu ophakathi kwalelo lizwe ilaloba ukuthi uyabe njalo kodwa ngokwesofuthi utshengisele ubuqotho bakho njalo utshengisele ukubethemba ngokubeseka ngokuthi ubafake kulawo ma-positions so ke kungenzeka ukuthi singaphinde sikubone njalo khona lokho sesikubone kathesi
manje ngokubona kwakho kuzenziwani kwela kusasa sokulomnye uhulumende omutsha asoze sibone na sokulisiko lokuthi umongameli uyahlala ekhetha izihlobo labangani
njengoba njilo wabukande phambilini ukuthi okukhona ukuthi ilizwe kufanele ukuthi litshengisele ukuthi liyethemba abantu balo njalo liyethemba abantu elibaproducerayo from ama-universities okungangokuthi bekungabe kuhle nxa ukuthi uhulumende engatshengisela inclusiveness noma mhlambe ayithathe abantu abadlala lezo ndima noma abafake kulawo ma-positions kungabi ngabantu abaphuma ngaphansi komdeni wakhe njalo kungabi ngabantu aba-directly related kuye ngoba lokuyana kuyaweza kule infringement njalo kuyaweza kule kuphambana kwamakomishi okuyabese kusenza ukuthi kungasasetshenzwa kuhle ngoba even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-departments akekho oyabezayenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they are directly linked to the president.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ocubungula izombusazwe. Umanisipala wakoBulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhla ziku-1 ngenyanga ezayo kusiya phela mhla ka-7. Uhlelo lolu luza ngesikhathi abahlali bekhala ngokuthi sokugcwele ingcekeza ndawana yonke koBulawayo. Umeya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard ubambane lezisebenzi zenye inkampani ngomgqibelo bedobha izibi okungumzekeliso athi kumele ulandelwe izakhamizi. Kumbiko wawethule izolo umanisipala ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lwabo lolu abalubiza ngokuthi yi-spring cleaning campaign ukuze idolobho lihlanzeke. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Uluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi liyancedisa kakhulu izakhamizi lube lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bephatheka kilo kodwa nxa soluqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile khona kwanti abantu bazafaka amakhanda ndawonye abantu babizwe sonke sithi cwi sithanyela sithi cwi sidobha izibi kuba yisifundo kithi kakhulu ebantwaneni bethu ndithemba nxa siya khona sihambela abantwana bona abancane bezikola baye bayingxenye kwenzela ukuthi ekukhuleni kwabo bananzelela ukuthi uhlanzeka kuyinto eqakathekileyo esenza sihlonipheke njengedolobho.
Kuyini ongakukhuthaza izakhamizi ngenhlelo ezinje ezimayelana ngokuhlanzeka kwedolobho?
Eqinisweni siyabona ukuthi izibi endawo eziningi ziyalahlwa. Ungangena emalokishini lapho esithi ngama-open spaces uyathola abantu belahlile izibi. Ungene phakathi edorobheni esithi ne-central business districts uyathola izibi zilahliwe. Kodwa kuyiqiniswa ukuthi izibi lezo azizibuyeli. Izibi lezo zilahlwa yithi thina izakhamizi zakoBulawayo. Kuyikho-ke sokubuya lolu hlelo lokubana uhlelo lolu zabe kusifundisa ukuthi izibi zingalahlwa nje mahlayana. Ungangena kathesi khona apha edorobheni njengoba sisitsho kulobu chapho obukhulu esibunanzelelayo. Ungahamba ngale kubo 5th Avenue enanzela abantu ukuthi kuthengiswa njani laphana uyobona idoda esuka laphana yesabelo. Nxa kathesi ungangena sebetshayise bona abana abantu kaistardos ensana u-5th Avenue uyathola umgwaqo wonke ugcwele izibi. Kusithi abantu abanxa betshayisa baphonga ukutshayisa betshizile khonaphana betshiya amatshe khonaphana kuyinto engalunganga. Sukela futhi ingene nje ezitaladeni athola kukhona abantu abalele ezitaladeni abantu abavela kwezindawo abangahlali kobulawa abavela kwezindawo abanye abantu abavela kwale emashonale abanye bevela kwana ale emaswingo abanye bevela emidlands bebuya khona aba bezothengisa izinto abazithengisayo ngenxa yokuthi izinto zabo athi bezithengisa saphelanga abasabuyeli emzini yabo abasagada amabhasi buya abavela khona sebelale ezitarajeni ukuzathengisa insuku ezimbili ezintathu ukuze kuphele konke lokhu eqhubeka khona beleyo engcolisa idorobho lakobulawa so thina sithi asifake namakhanda ndawonye njengezakhamisi sifundisane sikhuzane kungabi lo muntu olahla izibi bese sithuma siphala lamapolisa abancethe kakhulu kakhulu e-central business district ukuthi abantu laba lesitaradeni babangavunyelwa bangalala esitaradeni kuyibo abafaka ingcekeza enkulu laphana edrobheni babuye lapho futhi lanxa sebefuna ukuthi sebephathekile befuna ukubana bayazinceda bayangena emkotweni khonapho le ngiceleni kwemgwaqo khonapho bezinceda kona khona kuyingozi empilweni zabantu ngoba idorobho kuyayingcolisa so ke sithi thina njengezakhamizi siyacela ukuthi singalahli izibi egangeni iziba zingene emabhibhini ukwenzela ukuthi zibe zizothatha khonaphana singambona lo okwenzayo asifundeni ukukhuzana singameli kuphela ukuthi umasipala uzakhuza umasipala wakhona yita sikhuzaneni idorobho elihlanzekileyo liyahlonipheka njalo kuyenzala ubana lidonse labe singama-investors babuye bezovula amabhizimusi khona akulaa muntu ongavula ibhizimusi edorobheni elingcolileyo so ke izakhamizi to singazincedisa ngokuthi singalahli izibi egangeni
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ecingweni ekhona le kweBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye eGirls ithi liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza lelizweni lonke jikelele. Intatheli zindaba yeStudio 7 uTobias Mudzingwa usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hatshi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikhali othandana lomunye owesilisa.
Ngeminyaka engu-24 indaba yami ngiqalisela ekuthen ngikhuleni nemizi ekushiyane labanye siza ngifuna abantu besilisa. Kathi isizathu sokuthi ngaze sakodwa ngumuntu ozele enjalo even lami ngokubonakala kwami osokuzisithi ngumuntu wesifazane ngowesilisa.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziyo ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi nsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana qede ngithanelenye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelise uhamba emgwaqweni sikhulekile loba nje besakhona balokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
UThanatswa Gumbo isikhulumeli senhlanganiso seGirls uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility leading to increased awareness.
Unkosikazi Virginia Makigwana isakhamuzi sempophoma kobulawayo yena ke uthi liqiniso ukuthi sebebanengi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izicabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona uyabona bhuto ngisisi uhambelani khona yikho khona lokho nama ngisazwisisa ukuthi anti kwenzakalani waye abantu abatha sengathiwa bathathe ngakho kakhulu nangokwami ukuthi ngumkristu so utabana angusapoti so ngathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala kobulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo it's not by choice abazikhethelanga kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umamakho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe, akutsho ukuthi kona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nxa ikuthi kona umntanami uzaba gay kumbe lesbian, ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami, kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto azenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10%, okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usevimbe iziphathamandla zakhe zikahulumende ukuthi ziye kwamanye amazwe ngaphandle kokuthi ihambo zazo ziphathelane lentuthuko yelizwe. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala osehlezi esitokisini okwedlula umnyaka engathoniswanga walelwe ukucuthelwa icala lakhe lokutshotshozela udlakela izolo ngumantshi weHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi Studio 7 kunye nabalaleli, okhuluma ngunyathi Silobele Steves. Ngithi ngiphawule lapha kule ndaba yezidabane, mina ngokwami nje angiyisapoti nje mayefunwa ukuthi inani lezidabane liyakhuphukela izweni nje. Mina ngokwami nje ngithi hhayi, kube kuya ngama uhulumende nje kube ayivala le nto nje, bephume kwamanye amazwe mhlawumbe bafuna ukwenza le nto yabo, ngoba thina sathi sikhula vele sakhula singazi ukuthi kuthiwa kulo mfana othandana umfana or kule ntombi ethandana nentombazane. Into nje esiqala ukuyibonela khona lapha kahle kahle e-South Africa, kodwa usuthi masiqala ukwanda nangapha ekhaya eZimbabwe, hayi ukuthi into enzima impela le. Uhulumende nje thina bazama ukuyithathela inyathelo, kumbe abahlali bendaweni nabo bazama ukuyisukumela le nto ingaqhubeki, ngoba kunjenje umzali maye kuzalile abebhekele abazukulu from kuwe, kodwa uzobathatha ma ungabona sithandana nomunye umfana or intombi athandana nenye intombazane. Isizwe sikhulisa kanjani isizwe sakini uwumuntu wesilisa uthandana nomunye umfana? Ithi nje ngibambe lapho nje, kodwa uhulumende kazame impela nje ukuthi hayi aqinise amasokisi nje lapha, anyuse amasokisi aqinise iy'ntambo mpela. Ngiyabonga
salibonani basakazi be-Studio 7, yalibingelela labalaleli. Hhayi, siyamuzwa uWalter Mbongolo lo ocubungule zombusazwe uthi yena uChamisa wadliwa ngumonzo ngu-Congress bedinga isikhundla sika-General Secretary. Ukhuluma amanga uChamisa wayewinile kumonzore lapha, futhi wangira yinguye ayenza ukuthi umonzore thathe lesiyana sikhundla ngenxa yokuthi wayekwazi ukuthi uChamisa mfuna ke ngubani. So thina kasifuni abantu abakhuluma amanga, sithanda ukuthi abantu befakaze iqiniso ku-Studio 7. Ngiyafana nalabantu ababesithi bona umama Makhube kwasebenza i-tribalism ukuthi ephume e-Cattle Park, babefakaza amanga okuzwa ku-social media bengabuzanga ebandleni ukuthi bezemkhiphe. Kade sekukhuluma umama Makhube ukuthi kezwa kuhle, angazi ukuthi bathini. Akumelanga lingamadoda likhuluma amanga. Kade sekuthi wena i-CCC yesabukwenza ama-structures ukuthi uChamisa ngokuzodliwa. UChamisa edliwa ngubani? UChamisa uyathandwa ngabantu, uyafuna kawufuni, and vele la ma-structures angona wafunawo lawo nalawo uzowabona ezulwini. Akula ma-structures azayenziwa ukuthi sukusi kanti ufuna ama structures andina sidla abantu abala ama structures abanye vele abazuzanga yini ukhansila bela ama structures vele abantu abakwazi ama structures ngawani sinje asikwazi vele ukuthi uncedo lama structures ngolwani mina ngwasinqa so siyavota ngevotela uchamisa lo MP we sukusi lo council okuninga ngudingi sibanenge singakudingiyo khona lokho ubuza izana uPF yakwazi ukuthi yadliwa yikubona ihlukumeza abantu kabuhlunga ngaka ngemva kokhetho ibuhlungu ukuthi yadliwa ngabantu buzizeke ukuthi yathola njani 103.6% uyekele ukukhuluma amanga lapha kuyinama structures sina siya even nxa iframe se elections singenama structures izana isini
kuyashelela hayi lami ke ngiphosela ijikayo siyakhala sonke ekukhaleni kwethu ukuhlaziya ukuthi siqondise lapho kutsheke khona nami ngiqondise uhlupho lunazo esinalo lunye emazweni ke Africa silohlupho lulodo ukuthiwa ukuthi sifuna abantu bafuna ukukhokhela bengafuni ukukhokhelwa yilo uhlupho lukhona ngitshonga ukuthi eZimbabwe nge Africa there are very few countries lapho abafuna khona ukuthi abantu abafuna ukukhethwa bekhokhele hayi khona ukuzikhetha ukuthi wena ufuna ukukhokhela so ma wena ungafuna ukukhokhela kodwa wena ufuna ukukhokhela abanye uzahlala unamaphutha amaningi maze mbuya ngakithi kithi sile problem mpela enkulu kakhulu eZimbabwe ngoba ama leaders agcina khona laphana nyakana sindibhuze 1980 ukuba lama leaders ayengama leaders afuna ukukhokhela akhethwa ngabantu ukuthi bekhokhele ungabona umuntu ekhokhela abefuna ukuyahlala yedwa ahlale namakhiwa kodwa sithi amakhiwa wrong kodwa umbone siyahlala kuma suburb engafuni lokuthi esondele eduze labantu kodwa umbone sehamba egadwe ngamapotikali rawu 27 uyesaba nabantu abakufaka esikhundleni ngoba ufake laba bantu ngiyakhumbula mina ukuthi manje ngikhangela phela abantu abaningi ama leaders ukawunda uzumtola ethwele emasimini umuntu egebha umtolela egebha lo mbaba unkomo la akuzama khonoko kodwa kasethola ukuthi no laba ama dictators vela asafuni lokuthi akwenze khonoko ngoba bebona ukuthi uthandwa ngabantu hey kwafa akwasala amasela kwafa ababusi siyabonga thank you
sanibonani sanibona kustudio 7 bona ubulisayo-ke lapha ngumdala ukhumalo ngilani egoli bakwethu singawona la ama-elections asanda kwedlula hhayi selidumele edlula nangakwa kuthiwa nguyo sewinile uchamisa usegoqa izandla uthi into yonke izolungiswa yisadidi lanxa kule tangible evidence ebonisayo ukuthi icala leli angaliwina ama-voters roll ebengekho right ini yonke into nje ibingekho right ukuthi naye azame umnye umzamo ukuthi ayekhoda avikele avikele ivoti labantu akasenaso leso sikhathi right so kumele ukuthi abantu manje bathembele emuntwini ongenani nabo ngasifanga ngithi mina ochamisa laba bangama-opposition eningi phakathi kwekusuku bayizanu-p f phiwuzanu p f ngoba angeke ukuthi uwumuntu phezu kwento engaka ungathathi i-action ithi u-action uzayithathelwa ngabanye abantu hayi hhayi bengahlali ngabantu and abantu basemadebhelini basezohlonisa nzima ngakho lokho akwenzayo uchamisa kuma-roadblock bayasikhulumisiyona emaklinika bayasikhulumisiyona kuma-home affairs bayasikhulumisiyona abantu bemadebhelini ngibo azadonisa nzima ngoba bazobe befostelwa ukukhuluma isishona ngenkani bayaganga babadelelile bangabavoteli
salubonani salubonani studio 7 okokuqala ngithanda ukuthi sibonge laphana ku-Victoria Falls kusodolobho indlela abayibambe ngayo amakhansila angavumanga ukuthi akhethelwe kodwa wona azikhethele umuntu amfunayo kuhle lokhuyana akwenzileyo ukuthi ngayo nakobulawayo kuvele kube bazikhethela kobulawayo ngabe nakho siyajabula futhi kakhulu kodwa nakho umvuselo omnye umoyo engingawutholi kahle ukuthi lawo mantombazane engimuzwe ekhuluma njengamanje lo othi unolwazi othi yena uthanda amanye amantombazane ukuthi into naleyi kuyinto e-right but why singaqali sibona amadonki enduna vele sithanda amaduna wodwa le nkomo sibone ezisikazi zithandana zizodwa ngayo kathi abantu sokungena moya bani ayikho indaba enjalo leve yidoti doti angeke kuze kuthiwe amalungelo omuntu abantu bengatshaywa abantu bayekela ukulungisa amalungelo abantu ekutshayeni abantu lapha besenzani yini isitabane umfana kufanele ukuthi akhule abe yijaha thatha umfazi abe nomuzi kuzala abantwana akhulise isizwe sakubo izitabane zona zikhulisa isizwe sanga zona izitabane ababusayo babebonabo emakhanda bengathi akasebenzi ngenye imini sengasijwayeli kabi la
studio 7 siyabonga umsebenzi singena labalaleli bomsakazo wena studio 7 ngithanda ukudana kakhulu ngokuthi izanu-p iCAF sizimisele ngempela ukuthi sijetiwini ukhetho bathi baqhubeka bafaka cabinet bayemazweni bafike bekhulume bengamamelwa ngumuntu lapho ku New York bezizana bangama president bawinile bengaba president ezibani so umbuzo wami sekutheni ke obelieve God besijeti yipi umkhombandlela abazawenza bowenzela ingane zethu ngoba isikofisi sabo siyadula oqala imisebenza yikho kulesomiso njengamanzi indlala izoba ikhona izulwa ngeline kakhulu lonyaka kuyini into abazoyenza ukuthi ingane zethu zilale zidlile silale sidlile ezimbabu ngaphandle into abazosenzela abantu besikhandele ipassport kuphela ingane zegcwale passport office zonke zibaleka ziyefuna umsebenzi eBotswana Zambia South Africa ezinye ziyefela kulimpompo ezinye ziyotshiswa ngamathako South Africa ziwe zikafuleni kuboBotswana yilo ilizwe lelo abalifunayo ulibamba ngenkani abantu bezana ukuthi sifuna ukuthi siphathe idonki ziphume impondo okuhlushekiwe kunje yikho nje abasithembisa khona ngoba emgwaqo sisakhuluma kwezibhedlela sisakhuluma ngoba kubahlulile sisakhulumela ukuthi ukudla kuyophuma kuphi abasiphendule abantu bezana siyabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amabili nje kuphela ukuthi uhulumende welemelika avalwe ngoba kungavunyelwananga ekusayina ezinye zenhlelo zikahulumende. Uhulumende engavalwa ezinye izisebenzi zakhe ezibalisa abakubutho abasoze baye emsebenzini kumbe khona ukuthola iholo. Kolunye udaba lwezemelika, imota zohlobo lwamatank ezempini ezithiwa ngama-Abraham ezaphiwa amabutho akwele Ukraine nguhulumende welemelika zize zafika izolo kwele Ukraine. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Ukraine eqhubeka ekhulula izigaba ezaze sezithunjwe ngamabutho akwele Russia. Ubuhlaziya lolu daba siqoxele locubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbonakanye amabutho e-Ukraine loba ukhanya ephumelela. Aphumelela kunje kodwa vele into asaba abayilwelayo kwesinye isikhathi yokuthatha umhlabathi ama-building asaba wonke abulawa abaku-ground. So ukuthatha nje into esisele vele isidilizekile. Kodwa yebo kuyakhanya bayathatha mbijana kodwa kakulula indaba yakhona. Mbonangane le Russia lalo liyakhanya ukuthi liyazama lapha nalapha. Kodwa mina ngombono wami ngibonangane vele khona ukuthi impi leyi ibe khona kuze kudlule umnyaka. Kimi kuyatshengisa ukuthi le Russia liyahlulekile ngoba ngokuya kwakumele vele kungathathi isikhathi eside nxa ukuthi le Russia lalikwazi lalifuna ukukwenza. Njalo siyananzela ukuthi le Russia lalo limadabudabu. Siyabona ukuthi kule ama-mercenary abo lade ade esebenza lawo umkhulu wabo usebhubhile njalo akukhanya ukuthi lokho esabancedisa yini ukuthi lokho bencedisa yini ukuthi bephushe amabutho e-Ukraine. So mbonangani Russia imadabudaba ngombono wami njengoba ngishilo phambili impile kwakungamelanga idlule umnyaka. Ukudlula kwakhe umnyaka kuyatshengisela ukuthi le Russia kukhona okuhle lingakwenziwa.
Hello ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se New York.
Hi. Manai. Wazen. Zwa. Konja janga window mthoba. Konja janga window mthoba. Zwa. Konja janga window mthoba. Zwa. Konja janga window mthoba. Manai. Konja janga window mthoba. Conjunction of Windom Tova. Conjunction of Windom Tova. Conjunction of Windom Tova.
Mina sopare ingoma kama 99 isigubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje ke sithi chazi inhloko zendaba. Ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa mnumzana Martin Rushwaya ukuba ngumabhalane kamongameli le cabinet kudanisa abanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama lami nguChris Gande.